Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengezo Chabangu ulandula imbiko ethi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi.
Lona ibandla le-CCC lithi kuyamangalisa ukuthi usomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda engavumela umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi aqotshise amalunga alo.
Baphiwe incwadi evela uSengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo engasiyo muntu omela ibandla ngitsho ngaphi.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhuthaza ibandla le-CCC ukuthi lilungisise udaba lwengatsha zebandla ama-structures ukwenqabela isehlakalo esifana lesikamnumzana Sengezo Chabangu.
Kutsho ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama-citizens lingela-structure engaka-constitution, kusasa lobamba namhla ngoChabangu kusasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president, kusasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi naye imkenke.
Amabutho ele-Israel abuthana emngceleni welizwe le-Palestine kulungiselelwa ukungena kulelo lizwe ukuyahlasela amabutho e-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umnumzana Sengezo Chabangu izolo ulandule ukuthi nguye olobe incwadi yokuthi umnumzana Nelson Chamisa useqotshwe ukuba ngumongameli webandla le-CCC. Incwadi le esabalale ebulenjini bokuxhumana ilegama likaChabangu yethesa uChamisa amacala ambalwa agoqela ukuchaphaza imali eyabuthaniswa ngabalandeli bebandla ijonge kumthengela imoda evimba inhlamvu zombhobho engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $120,000, i-$300,000 eyangeyokuphathisa umnumzana Job Sikhala, lezigidi eziyisikhombisa $6 million ezokuphathisa abavotisayo ama-election agents ebikwa yachaphazwa nguChamisa. Lincwadi ithi uChamisa unguntando kayiphikiswa njalo upha izikhundla izihlobo labangani bakhe, ngalokhu leli bandla selikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lomnumzana Tendayibiti. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana umnumzana Khaliphani Phukeni, yena okhulumela umnumzana Sengezo Chabangu.
Le ncwadi le hayi ayiphumi ku-ofisi lika interim secretary general. Akuyena oyilobileyo le ofisi lakhe alazi lutho ngale ncwadi. Iyaphephetheka nje igcwele kuyo yonke le ndawo. Iku-abhuza nje igama lika baba uChabangu, konke le ofisi liyayingcolisa ngitsho le nhlanganiso kuyayingcolisa, lokho akuhlangene laye at all.
Manje lina ngokubona kwenu libona ngani ingaba ilotshwe ngabantu bezanu PF kumbe abantu abanye abe CCC?
Angazi msakazi, angazi. Manje uyabona masingazama ukuthi silandelele into enje kuyabe kufana ngempela lokuzamuka ukhamanzi ngegabha elivuzayo, singatshonela phela, ngeke wazi. Kodwa into engakuthembisa yona ukuthi going forward sizozama ukuthi communique ephume ofisini lika SG, enayo SG kaningi nje ihambe ngama voice notes noma ama video ukuze sikwazi ukugweba lezi zinto ezifana nalezi, ngokuba akusizi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazothola, kodwa kusemqoka lokukhanyayo ukuthi bafuna ukuthi badale ukuxabana okukhulu ngesikhathi lesi sinzima phakathi kuka SG nomongameli wepart bese bedraga lo baba uBiti phakathi honorable PT ongahlangene nakho konke lokuningi nje angizange ayifunda yonke ngoba ngibona ake angizasela isikhathi lokho kodwa hayi ubaba uSG kwabuthabanga abahlangene nakho konke lokho into zakhe azenzayo akazenzi sitha uzenza nje kusegcekela into yabantu into ze transparency lezi kumele ebe as transparent as possible abantu babone konke akwenzayo and akenzi into esuka engqondweni yakhe yonke into ayenzayo into efunwa ngabantu njengoba kuyi citizens movement nje into yomphakathi into yabantu yonke into ayenzayo ngeyabantu akalawa amandla and akaziboni nje esisenza ukutedenga kanjalo ukuthi avuke kusenze sexoxa umongameli
selikelezwa yini kumbe ukukhulumisana labanye ikakhulu abaseduze lomnumzana Chamisa njalo ngasitshela ukuthi bathini
uzokhumbula ukuthi uthe khuluma kokugcina bekhona apho ku SNS station emsakazi u SG ubaba uThabanga sitsho ukuthi akhona ama emi service ubaba uMongameli akade sebathumele kuye manje mina ngicabanga ukuthi kwabhavi pay grade yami ke ukuthi ngikwazi ukukhuluma kabanzi engakulelo dawa ngizoluthiya lapha luthiya khona yena ubaba uThabanga inkulumo phakathi kaMongameli lo nobhala jikelele ngama officials aphakeme kakhulu lawo so angikwazi ukuvela itazulu yini mangabe kumele ikhulunywe ukuthi yena uzoyikhuluma uSG noma uMongameli kodwa konke anaye ukuthi lo ukuthi bakhona sebethunyelwe wakhuluma ukuthi abanye ngeke azabakhulume kodwa wakhuluma ibala likababa uJames Timber kwathiwa nguye asewo omunye wabantu abathunyelweyo kuqakathekile lokho i-engagement vele iyo yodwa into engaya phambili njengoba besentshile into yabantu umsebenzi wabantu i-public service le ekugcineni akumelanga ukuthi kube ngathi abantu benzela iside labo obenza into zabo kumele kwenziwe into ezibenefitha uZulu ngokuba vele inhlani songekazulu.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Thabangu. Siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lesi-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Babtiwinywadi evela kusengezo yena engasiyo siphathamandla sebandla njalo siyo muntu omela ibandla ngisho ngapi ngumuntu nje esingathi ngesikhiwa iPublic uvele ebantwini hathi ukuthi ulesikundla ebandleni labantu ufanana lo muntu obhalincwadi esiyakupha uSpeaker eqothe ubaba uObedi Mpofu ethi kase siyo imemba yezano kodwa umbhali wencwadi engumuntu ongasiyo imemba yezano siyakwazi ukuthi ibandla lesi-CCC lifelani lifele ukuthi yilo lodwa elanqoba izano kabili ngo-2018 no-2023 njalo ibandla lalile ukusukumela ubaba uMnangagwa njengo-president wabantu ngenxa yokuthi winanga kazange kethwe kwaphongufakwa izeki lezeki leyo ehluleka ukuhlanganisa amanamba ukuthi batshele abantu ukuthi wawina njani njalo wawinyela ngaphi yikho ke okunye basihlupha nje basiphathisa amagabha avuzayo ngoba salile ukuya vula iphalamenti sisukumela ubaba uMnangagwa esithi yena wakhethwa ngabantu ku free fair election sakubona ukuthi singaya eParliament sizafika sihozane lomuntu omdala abantu bese belimala sathi kungcono sizihlalele konke lokhu akubaphathanga silusizi ukuthi umfoka Thabangu umuntu wesintwini sehlukuluza njalo abantu besindebeleni bona abahlukuluzwa ligugu ngokukhura wondi igeno genocide. Nguye sebambe isidukwini ezenza usecretary general. Njalo uthi namhla sekhoche ubaba uChamisa esihlalweni sokuba ngupresident sefake kufoka amathonsi uNcube, uProfessor Ncube lobaba uBithi uthi babe ngama acting president. Engubani esikwini sombila? Engubani ongahamba sefaka uProfessor Ncube emadakeni lobo advocate Bithi emadakeni lapho ingulube ngaso sivilile lekhona? Hayi, siyakwazi ingoma ingungu ngaboni sikhala siza dabuka. Kuyahlola simkhangele labantu bamkhangele ukuthi izano lefazi simdliseni ezehlangamukele abantu bakwabo ngesihluko esingaka. Bona lokho bekhala ngegukura hundi namhla la esezicodisele umoya okusele okuncinyane. Hayi, sithi papa juba baza kufutha phambili zobohla manyosi. Siyabonga.
Hai, lati siyabonga. Loke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, isiphathamandla sebandla le-CCC. Kusenjalo umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, uthi ingqabangqoza ephakathi kwebandla le-CCC ingabangela ukuthi ezinye izigaba iningi lazo ezikobulawayo zingathuthuki ngoba kungasela bameli njalo lokhetho lokubadinga olama primary olama by elections luthatha isikhathi eside. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 uqale ngokubuza umnumzana Sibindi ukuthi ibandla le-CCC lingabe lilomthelela yini kule ingqabangqoza.
Kutsho ukuthi phela nxa kuyibandla elinjalo lama citizens lingela structure nga constitution, kusasa lobamba namhla ngithaba ngisasa kungavuka omunye futhi athi mina sengu-president, sasa kuvuka omunye futhi athi mina sengu-organizer. Ngezinye indlela kule ngozi yokuthi ibandla leli livumele esingathi na imkenke engenza ukuthi umuntu ogangileyo kumbe isitha singene ngomkenke. Phela singakhohlisa sokuqala vele kwaba khona futhi ngalemva kusayi-MDCT kwaba lesihlupho olufana nayo. So lapho sitengela libandla hayi libe lokusilela njalo besinanzela ukuthi even nxa ungananzela ama-campaigns abesenzakala elizweni. Besinanzela isikhathi esiningi umongameli yena upresident ezinamiso ubehamba ekhanye nguye yedwa engelabo abanye eceleni. Khonokhana mbona ngabe bekumsinda, kuyasinda khonokwa. So kusenza ukuthi engxenye ezinye izinto ezingana angazinanzeleli. Kukanti nxa lisebenza libaningi kuzenza ukuthi at least nxa ihambahambe labanye abantu abazaye bemqhweba ukuthi hayi sibone ngahle abasokulahleka laba sokulahleka. Manje ukhanye begijima la yedwa ngabona kumsindile. Engezwa le nto singamsola kanti laye phose engxa bengakunanzeleli. Kodwa simsole ukuthini laye njengomongameli engxa yokuqathekile ukuthi phola nxa isebenza abele team asebenza la ukwenzela ukuthi imchase. Ngoba ukuze ukhiphe ibandla njengele-ZANU-PF asilobandla elilula. Abantu laba basuka empini bathena indlela ezithiyeneyo, libandla vele ngathi lilojuka isikhathi esiningi, libandla elincindezelayo. So kuyakufuna nxa ulanda ibandla elinjalo lawo ule team yakho ezakuncedisa ukuthi libone ukuthi liqoqana njani, libone ukuthi licebisana njani. So lapho engxenye i-CCC layo sibona ngathi hayi ibiqhula, yikho sokulala ingozi esiyenzakele.
Ubona kusenzakalani kusiya phambili njengoba sibona ukuthi sebakhweza lolu daba emthethwanda?
Well, okwakhathesi ngibona ungathi kithi njengabahlali, njengezakhamizi, njengabantu abavotayo, okwenzakala ku-CCC kukhanya kumnyama phambili, kumnyama lemuva. Ngezinye indlela akekho oleqiniso lokuthi sisuka lapha kuyiwanga. Ngoba ingqabangqoza le siyibone ku-CCC kunzima sibe kungamisa ikhanda ukuthi hayi ngibona ngathi kuzaphutha laphana, ngibona ngathi kuzaphutha lapha, asikwazi ukuyaphutha kunga. Kodwa bekuqathekile singakutsho kakhulu ukuthi lesi simo-ke esesikhona khathesi ukuthi kuyiwe enkantolo into eqondileyo. Kodwa ke eqinisweni asilaqiniso lokuthi kambe kuzaphutha kuhle yini, ngoba inkantolo ezakithi lapha eZimbabwe lezazantu bahlala bekhala ngazo ukuthi kwesikhathi nxa sezithatha izinqumo zisuka zithatha izinqumo ezingathi izinqumo ezingathi zincindezela amabandla la aphikisayo. So ngokunjalo-ke kule ngozi yokuthi singathi thina engxenye inkantolo sithembele kiyo, engxenye kodwa lesinqumo siphume sesithi hayi sibile abaxotshiwe baxotshiwe. Phela singakhohlwa ukuthi vele asinto yokuqala laphana kwabo la ma-election ukuthi kwadlula enkantolo kulabantu abalapha abakobulawayo ama-members parliament wasangena. Kodwa-ke bagcina bebisele le inkundla ephezulu enkantolo. Lokhu akube kuwavule amehlo bahlakaniphe benzo zabo ukuthi babe constitution kube la structures babize even the congress ngoba bathungabene ngoba atesizwa ukuthi abantu ababusayo lapha esigabeni kuthiwa ngama cluster leaders ama cluster leaders lawo ezabantu bekuze vele bakhethwa mbani ngubani obalethayo kukhanya ngathi ngabantu abanominethwayo khonokwana kwenza ibandla lisuke libe yibandla engathi libuswa ngabantu abathile esingathi thina ngelabancindezeli besi-dictatorship elokuthi kuba lo muntu okhonyayo eyedwa manje ibandla lingabanjalo abanye abantu bayahlehlela emuva bakhetha lokho okusemthethweni kwenzeka ukuthi nxa ezavusa ikhanda okunye ukuthi hhayi mina ngakhethwa kucongress ngelanga elinye endaweni enje kuyabe kulama minsi abhalwe yonke into okwakhathi esibili kuba nzima kodwa-ke sithemba ukuthi hhayi njengoba kule ntuthu iza kwehla engxenye sibone futhi ibandla liqhubeka lisiya phambili.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi umhlangano waleli bandla wenziwa kanye ngomnyaka ozakwenziwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Uzaxazulula udaba lokuthi umongameli Mnangagwa abuse okwehlandla lesithathu. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umhlali wedolobho leMutare uElroy Anesu Machaya otheswa icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ngoba wathi indubo zakhe zidalwa nguye umongameli Mnangagwa uze wakhulula estoksini izolo ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Sithanda ukubonga kakhulu isibindi esenziwe ngama CCC ePhalamende ngokubhikitsha bacula amaculo. Ya libonisa isibindi namhlanje ma CCC sesikhathele ukuba lokho abantu belithathela phansi belibhodisa lebelibhodisane. Namhlanje libaqonde ngqo singathi lingayibamba kanjalo. La yena lo kumbe kuthiwa ubani nalo uchabanga lo angazi ukuthi mayethi kuna liphume ePhalamende ufuna ukuthi ama CCC yasale ngalamuntu yini Phalamende kumbe yinundabo abantu bakhe. Aliyenze kahle liyibambe kanjalo libhikitshe noma bengaze besibulale besitshaya besibulala besidubula benza yonke into kodwa kusalayo ukuthi iqiniso yilo lelo liyenzileyo namhlanje lingavumeli ukuhamba libhodiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu befuna ukuthi lilandele belidonse ngamakhala lilandela belidonsa ngamakhala lilandele bengazositshela libhikitshe libonise isibindi anything basithathela babhoda ngale basitshontshe amasela. Siyabonga ama CCC libambe kanjalo.
Balaleli ba Studio 7 babantu linjani? Mina ngingupatisani ngidingana lo baba wami kuthiwa ngumathini waselubhani. Sithina omama wethu ngangaphesashe under Bybridge sizelwe sithu abafana ngupatisani moyo lo Prince moya abantu abakwamathini. So sasuka le sibancane umama washona nje sasebancane. So lale indawo siyazi sicela wonje onyezwayo ongayazi umathini waselubhani. Inamba yami ile 2+2 7 7 8 2 7 5 2 4 5. 5-5.
Studio 7, linjani? Yazi ukuthi le ndaba kaJabangu leyi, ingathi nje wonke umuntu u-against yona. Mina enguyalayo kubalaleli be-Studio 7 ukuthi why wonke umuntu u-against uJabangu. UJabangu ama-supporters wakhe mavili kumbe mathathu singawabona laphana bavumelana nayo le nto le. Kumanje abantu bayalwa e-parliament ngenxa yekhona lokhu kwenziwa nguJabangu. Kutsho khona ukuthi seyidilizile iparty, seyiqedile umsebenzi awunikwe iZANU-PF. ZANU-PF is sponsoring Jabangu, is giving him imali ukuthi enze lezi zinto lezi. Let us all be careful about indaba kaJabangu and his ZANU-PF. It is very disturbing.
Studio 7, linjani badala bami, bahlonishwa bami engithanda kakhulu nje umhlaba wonke nje jikelele phela ikhona. Kumanje inhlelo zenu zonke lesinikeza zona sokukhuluma esifisa konke. Into nje engiyibona elizweni lakithi, elizweni lakithi okuphongukwenziwa nje akusamanga kahle. Izanu sisebenza ngobathando ngani kusemahlangeni, kwenza kwabona abantu abangafundanga. Angikwazi ukuthi ilizwe lizakuswa ukuthi abantu baphile njakulelana lizwe lakithi. Uhulumende wethu sengani umuntu ongacabangiyo, vele ngacabanga kwena ngani ngacabanga, ngacabanga umnankagwa. Ukubusa kuyamehlula kakhulu. Kuyini kusenzakala inyakanyaka yonke eyenzakala elizweni enjengayile uqothwa ama-MP abantu abakhethwa ngabantu baqothwa kwenza konya utsheza konto uhulumende wethu vele ngalangqondo owakhe kusela nanku le damu le Shangani kathi Shangani watu wathi khona selimisiwe uze ubone ukuthi abantu bezimbabwe laba bathi agijima lezana abalangqondo lapho into le yaxwayisa ume 2012 mina ngikhathana le namhla simisiwe sokuthi imali ayikho imali yothi khona bayintshontsha bayintshontsha bayisedubai benza benzokwabo namhlanje sokumisiwe sokuthi lo nto athi kuzaqhubushekwa next year yani eqhutshwa next year abasayenzi next year ngikhona ingafika kuyazi kuyafika amanye amavoti kuyiqaliswe futhi vele kuhlala kwenjalo iminyaka yonke kusukela umgaba esaphila mina ngikwazi waye bengayekeli banika bakwazi ukuthi bazahambisela izwe abantu baphile bengokufana elizweni kuye sezidoda enjengale laba bayanyanyisa kakhulu abantu bezana kuthiwa ngishaba ngoletha olhu nge-CCC doti womuntu la wonke labo Witness Dube ogawula bonke yahlala bekhuluma la bekhuluma i-nonsense yabo lapha vele akuqeda kanto zabo azenza elizweni yabonga ukukhuluma ngasondabo le
kum
thelela
siyabonga ke bantu nonke be-Studio 7 ngendlela esihlaziya ngakhona izinto konke kuyaye kubonga nawu ke nanti-ke igama ngiyakhuluma ngithi mina ake sibe ningama-politicians esi-serious ngelizwe singabi ngama-politicians la ayenza i-comic nge-politics kufanele sikhangeleni bantu bakithi ukuthi where are we going kambe sizahlala sisiba iziphukuphuku ezingaboniyo lokuthi kufanele senze lokhu lalokhu kanti vele i-politics yethu yiphi ngiyake ngakhuluma futhi ngathi bantu asinanzeleleni ukuthi i-politics yethu siyilokhu ukuthi imisebenzi kayisekho abantu sebedinga imisebenzi ngaphi ukuba i-MP lokuba ngu-council akula msebenzi ongawuthola kambe kuyilizwe bani elingala msebenzi ngaphandle kokuthi ube ngu-councilor lo-MP uzwe ukuthi umuntu ma usuyi-MP uqhatshwe nabantu laba abahluphekayo wena usabafuni usugijimela kuyahlala le eHarare usuke uthiya ama-constituency akho ma ulokuzeni lo uspeaker of parliament esithi abantu abakhuluma vele thina saba le-MP kithi waze wafa engazange akhuluma lutho for 2 sessions zonke and it must be 2 sessions ngikhuluma ngeminyaka eyi-10 yonke 5-5 which is 10 akula nto wake wayikhuluma noma isithi ngiyamkhangela kulokuzeni ey'ntweni zabo lezi abakhuluma kuzo ze-parliament igot 0 so ke bantu ibani serious nge-politics lingadlali ngempilo zabantu thank you
studio studio 7 linjani sakaza bahle linjani siyaphila thina hayi inkinga phela ipolitiki yasekhaya yiyo nje ipolitiki engani ayihlambulukile ya sibusa emgulukudu kuphela le umnango wakho emgulukudu le ya so abasiphathi kahle ngoba manje kusho ukuthi lapha sebefuna ukuthi bezelwe ukhetho manje sebefuna ukuthi bezelwe ukhetho manje lapha izanu lapha iplan yayenzileyo sebefuna ukwezelwe ukhetho futhi lapha sokusiya lapho into enti sibusa emgulukudu kuphela le izigebengu lesi sibusa izigebengu lesi
awusalibonani ukustudio 7 okhuluma ngu-JA
emoyo ngajabula li audio mayingafundwa ngithatha ukuthi abantu abavoteli ZANU-PF sebezwile manje ukuthi uhulumende we ZANU-PF sesithi ngoba selivote kwathiwa kungakavota kwathiwa idamu eliya supply amanzi liyaphela manje sebesithi abasaphumelele ukuthi bayangaliqedisa manje sebekhuluma ngento za next year mabele mali libe liyabona selingenile phakathi selizifake phakathi kwedram water leli saphuma and lilambisa labanye abantu and libe liyakubona ukuthi next time mase lirojwa futhi kuthiwa bavotani selirojwa ngabo rayisi lihlakaniphi
Studio 7 linjani baphathi bohlelo ya sithi ukubonga umsebenzi lowuphetheyo lekhuluma logagisa Mgcijo mkhwana ya sizilalela indaba zabo ze-TCC oChabangu kusiba lezano mdenda konke sibalaleli kodwa umdenda lolokhu zendabo Chabangu lowabethi khona ye uChabangu labalandeli bakhe lokhu akusizi lokho babhizi bancedisana leZANU-PF izinto abazenzayo ngapha babulala ilizwe babone uChabangu uyakwenza lokhu abantu bakhe bahamba ngenyawo phansi abazali bakhe bahamba amazwane ekhanya egcikeni kodwa babhizi ngokwezanu bekhupha abantu ukuthi bebe kulokuthi kathesi kube lokubambana ukuthi kuzanywe ukuthi kukhuphe izanu abantu abasali lezanu sebesilwa lamabandla aphikisa abazama ukulungisa ilizwe hayi mina uChabangu sengehlule lo uChabangu lezanu ubhizi kathesi uyakuphiwa ngama-2 cent yikho sebhizi ngakho ukuthi kwakhona bebhizi ukuthi bedilize ibandla unkulunkulu bakhangele nangumonzori ukwenzile last time la ungaphi lamhlanje uselusa amadada akasazwakali usengwethintana lamadada ekhaya hayi hlobo zamayo kunyakasike sike sikuboneni
lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp inombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Israel abuthene emngceleni welizwe le-Palestine kulokulungiselelwa ukungena kulelo lizwe kuyahlasela amabutho eHamas. Impi phakathi kwe-Israel lamabutho akwele-Palestine la awe-Hamas isibulele abantu abafika phose inkulungwane ezimbili kumagcele womabili. Kubikwa kulabantu abedlula ikhulu lengxenye abathunjwa ngamabutho eHamas aze angene kwele-Israel ngomgqibelo ahlasela indawo eziningi. Kwaqhamuka impi le esibambe indawo enkulu phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungaba okungavuthi inkinga ngalali ndlela ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israel ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka futhi ukuthi nxa isiqhamukile njinje hayi bonakali sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayizwisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kwe-Israel lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine le-Israel obuvele nje ubungani bebunyikinyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana kuthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa-ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumende wabo yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho-ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi kuza jinge kuphose kufakane ngoba laba abasepalestina nabo bezibuhlu buhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bejikizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana nomlotha okungaqedala impi kusikhathana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhathana ngoba nxa bona bengakasibeki bona abe-Israyeli ukuthi liza lokuthi aya laba abeHamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yiwo abazakuthi hawu khathesi sesijilizile, sesibatshayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo, ama-Israyeli lama-Arab. Kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumanguye. Silugqiba ke lapho uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa 5-7 ntambama.